Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngensonto 12 kuLwezi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iyaqhubeka ingxoxo mpikiswano ngokuxotshwa kwaye ngumsekeli kaMongameli uMnumzana Emmerson Mnangagwa kanye labanye ababikwa bezathathelwa inyathelo elifanayo.
Ma-odes are favoring us. Kanyani yithi ke sizanqoba ke. Njalo omunye bebesebenzisa i-army. Sobala ukuthi ke i-army ithakazelile okwenzakele ixotshwa kaMnangagwa. Nayo ke ingakhuthaza abantu bengangisiza ke ukuthi bavotele ke amabandla aphikisayo.
Sizakuzwa ukuthi uhlelo lokubhalisela ukuvota luqhubeka njani eBinga.
Ababhalisayo badlula kodwa abezithupha basemuva. So sikhangela ukuthi vot abantu bonaba abazathatha izithupha kathesi sebevalelwe phandle ukuthi barejiste ukuvota. And ndingakhangela isento esisele seBinga town ukuthi umuntu agade ukusuka 200 kilometers esizabhalisa ukuvota kusoze kukwaniseke.
Siyalandela eziphathelane lamasiko abatsha kanye lezokholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kuwona lo msakazo. Kulandela ukuxotshwa kobe ngumsekeli kaMongameli uMnumzana Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo kubandla leZANU-PF, iyaqhubeka ingxoxo mpikiswano ngalolu daba kuzizalwane zeZimbabwe. Iningi lisithi alimzweli, abanye njalo besithi okwenzakala kubandla leZANU-PF akusoze kuncede uZulu yena obhekane lobunzima ngenxa yokubhidlika komnotho welizwe. Abanye njalo bazibuza ukuthi kozala nkomoni ngokhetho lokudinga uMongameli ngomnyaka ozayo. Kumalanga adluleyo, iStudio 7 isakaze amazwi eziphathamandla zebandla leZANU-PF akhomba ukuthi uMongameli Mgabe ulokhu elosekelo kubandla lakhe. Asizweni amazwi eziphathamandla zaleli bandla eMathebeleleni North leSouth, eGwanda kanye lakobulawayo omnumzana Richard Moyo, Jones Nkomo, Saul Mahalima Ncube kanye lomnumzana Calistus Ndlovu onguye osungulayo.
Ngifuna ukubonga ukuthi ubaba angaze ngimbone zonde kanjani. Kodwa lelo langa wazonda ubaba lami ngaze ngizwa senzondile. Ngifuna ukubonga ukuthi wanginika indlela. Wathi laba abafuna ukuhamba lami kababuye kimi. Laba abasebefuna ukwenza okwabo kabahambe. Lathi sithi kathesi kuprovinsi. Laba abafuna ukuhamba lathi esihamba lobaba kababuye kimi esiyameni. Bangalaba abafuna ukuzela kwezabo indawo abahambe, ilisti ngizayiletha eyokuthi abantu abazihambele lapho abafuna khona. Nyabunga.
Siyathanda ukuxolisa njengeMartin North ngendlela elaphathwa ngayo kobulawayo baba, ukuthi lithethiswe liyibukhokheli bethu lomama. Asivumelani lakho njengeprovinsi. And siyavuma baba. Siyali support 100% i-decision eliyithethe ngemande yokuxotsha umsekeli wenu obesephambanisa kuhulumende lephathini. Si-100% ngemva kwenu baba. Njalo iMartin North izolo sivumelene ukuthi nxa isikhundla leso sesibuyile asiye kumama u-first lady wama i-Dr. Grace Mgabe. Njalo baba, hlala unguwe kuphela i-one center of power, kungela okunye. Ngiyabonga.
Abanye bamangala ukuthi umawathi lapho phakathi kwekhisa ube vele esebenze khona ngale vele. Nakade usebenzela uMnangagwa Comrade, loba ukuse-O, loba ukuse-D, loba ungabi phuma, ungazodinga ukuthi sesikuqothe. Lapho sibuya la sesitshela i-security ukuthi hhayi sifuna ukwenza lokhu, i-security ithi funa i-secula kule secula ekhulu. So u-president njenge one center of power kunandlela lokho, thina njengengata zakhe amaprovinsi. That's why we are here, that's why we've gathered here to endorse his decision. And masilandela i-protocol kuzalo kuphela kuhumanisi
There is no one other than Uhe Excellency. Grace Mtongi Zodwa Mugabe as his senior human being. Oh, we recommend ukuthi ubaba ma esenza njengoba manje abuye ayithi nabantu abakhe ngoba laphana kulo mama mama sili umama ongakaze abe anything against ubaba wethu always president ukubithayi.
Lo umsekeli kamgcini sihlalo weMathebeleland South kubandla lezanu PF umnumzana Saul Mahalima Ncube. Sizwe njalo umgcini sihlalo wakobulawayo lomnye wakho eMathebeleland North omnumzana Calistus Ndlovu lomnumzana Saul Halima Ncube kanye lowaye ngumlweli wempi enkululeko omnumzana Jones Nkomo weGwanda. Amazwi la aqoqwa zintatheleni zindaba zeStudio 7. Kusenjalo umnumzana Edwin Dlovu umsekeli wesikhulumi sebandla lePeople's Democratic Party uthi ibandla lakhe lisola kakhulu indlela iziphathamandla zebandla lezanu PF ezikhonza ngayo uMongameli Mgabe.
Singabantu abafuna ukuthi kuhlale kungumgabe lemuli yakhe ababusayo. Bembona ukuthi umgabe useluphele useliqhegu kasacabangi. Ngokunjalo bazabe senza izinto zabo bentshontsha bengabotshwa kukela muntu obasolayo. Ngabantu abafuna ukusebenzela imuli zabo ngobusela. Okwesibili nxa besithi kakungene lo mfazi kamgabe-ke umama lana uyakhanya ukuthi asomuntu besingathi uyacabangisisa nje usebenzisa-ke ingqondo zakhe njengabantu bonke. Bafuna-ke la ukuthi baye bemsebenzisa-ke lwana umama for selfish benefit bethola abakutholayo. Laso bantu abamthandayo yomgabe. Nangagwa-ke ebelabantu abaningi okudlula-ke yena umgabe. Yikho ubona-ke benanzelele-ke ukuthi hhayi sekumele bamxoshe ngoba-ke efika-ke wayithithi lapha-ke wasukunyelwa ngabantu bahlaba umkhosi bemmemeza bemthakazelela-ke uGrace uthe sukuma-ke bambhuwa. So khonokho kuba sibaphule kakhulu. Yikho-ke mina ngagulaba abantu abaningi bangaqhula bangakhulumi okwakathesi besesaba kodwa-ke nxa sokufika isikhathi sokhetho yile qiniso kabasoze bayivotele izanu-P F. Lokhu abakwenzileyo sokuyikufa kwayo izanu-P F. Sebetshengisele njalo abantu beZimbabwe ukuthi bona bakhangela bahlonipha umhlobo wodwa owabazezulu kuphela. So ke khonokho kuzondlisa abantu abaningi abeZimbabwe abangasibo mazezulu ngokunye okuzabadlisa.
Manje lina njengebandla eliphikisayo kanye le manyano leyi eyama-alliance eliyibumbayo liyibona ingani kukhona elingakwenza yini? Sikhangela njalo lokuthi abantu ababhalisela ukuvota abalutshwane.
Kuregistwa kwabantu luhlelo lusakhona kuzokufika kuJanuwari. Yikho sikhuthaza abantu beZimbabwe ukuthi kabarejiste ngobuningi babo kwenzela ukuthi-ke leli bandla-ke leZANU-P F ke lihluluza abantu liphume. Okwesibili, nxa sikhangela abantu beZimbabwe ukuhlupheka abayikho khona, ibandla leZANU-P F abasalifuni. Laba kade beyilwa ama-overturnings kade belikhampenela umthangwa abafuma bekhuluma besithi bazasekela thina-ke abamabandla aphikisayo izanu-P F asoze bayisekele. So ngesibona ingani ama-odes ya-favoring us kukhangani yithi-ke sizanqoba-ke khangelele khonokho-ke osokwenzakele. Njalo obunye bebesebenzisa i-army sobala ukuthi-ke i-army yayithakazelele okwenzakele ukuxotshwa kaMnangagwa. Layo-ke ngakhuthaza abantu-ke ngangisitha-ke ukuthi bavotele-ke amabandla aphikisayo.
Lo ngumnumzana Edwin Dlovu isiphathamandla sebandla lePeople's Democratic Party sixoxelaye ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda.
Uyakwazi na lapho okumele uyebhalisa ukuvota? Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 olukhutshwa yi-commission ebona ngezokhetho eYezek siqala mhla ka-29 Mfufu sisiyaphela ngolwezi 13, 2017. Kobulawayo. Bulawayo, South and Central, ePhelandaba Mpopoma, eMakhandeni eMthumbane, eLobhengula laseLuveve. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavukuta Fara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letsibaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South North and Central, Lemtare North, Emashonaland Central, Shamva, North Le South, Ekurube North, Emount Darwin East Le South, Lerushinga, Emashonaland East, Uzumba Maramba, Maramba Fundu, Uzumba, Murewa North, West le South, Emarodera East le Central, Emashonaland West, Eurungwe East, Makonde, Echinoi, Emakonde, Emangura, Kozimba, Zimba West, Kanyelo North, Emashingo, Chivi Central, E North, Nase South, Mashingo North, South, West, Le Central, Le Mashingo Ebe, Ematebeleland North, Elupane East, Echolocho, North, Le South, Le Mkuzi, Ematebeleland South, Ematobo North, Kanyele South, Ebubulilima East, Kanyele West, Enkabazwe, Emitlands, Gokwe South, Le Central, Gokwe, Sasami, Berengwa West, E South, North, Le East, Izishabane Ngezi, Ganye, Lezishabane Runde. Kodwa phela lawa ayisiwo wonke ama-centers alingabhalisayo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu ike Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Kweziphathelane lemaphandleni lamhla sixoxa lomnumzana Dube Mkombwe umgcinisihlalo weBinga Rural District Council njalo elilunga leMDCT ngendlela uhlelo lokubhalisela ukuvota oluqhubeka ngayo esigabeni sakhe.
Ngendaba yevoter education ukuthi bakhiphe intimidation ebantwini ngoba abantu they are intimidated here and there. Okufuneka izeki yona ikhiphe ifiye ebantwini abayi babamele bebhalise ukuvota. Ya eBinga abantu bayahlukuluzwa ngoba sikhangele kangaka ikuthi nje eBinga kathesi uhlelo lwankolo selwadlula lwaphela mhla ka-2016. Ngenyanga edlulileyo kodwa ungagakela abantu abamele abakaregister general abanika izitupa kumele bahambe phambili then laba abaregister ukuvota babuye emuva kodwa opposite ababhalisayo badlula kodwa abezitupa basemuva. So sikhangela ukuthi abantu bonaba abazathatha izitupa kathesi sebevalelwe phandle ukuthi baregister ukuvota and lingagakela isente esisele seBinga town ukuthi umuntu agade ukusuka 200 kilometers esiza bhalisa ukuvota kawusoze kukhwaliseke and lingakhangela abantu kathesi bayahlukuluzwa sekule programu efakwe izanu ukuthi bahambe belandelela ongamavota slipo bathatha ama-serial numbers ebantwini ukuthi lapho uzavota kwaziza kubona ngenamba yakho leyo. So abantu asebemakhaya bayahlukuluzwa ngento enjengaleyo.
Manje liyenzani ngalolu daba?
No, into esiyenzayo njengepharty yebandla leMDC ebuswa ngubaba uMorgan Tsvangirai sithi thina hayi sizahamba phambili sikhankasa kuma-members ethu ukuthi kabahambe beyorejista ukuvota. Okunye lokho kwe-intimidation siza kubona sekudlulile ukubhalisa ukuvota yikho sizahamba sikhuluma labantu bethu ukuthi lokho kwama-serial number akuyindawo. Ngikhuluma kanje bengikhuluma lo officer we-ZEC owesebhinga ukuthi manje indaba le sizayi-addressa njani kodwa sesayifake ebadalani bethu ama-parliamentary members ethu asebhinga labocholocholo labowange ukuthi bayifikise indaba leyo. Iviki ephelileyo sakhuluma nomama u-vice president uThokozani Gupta uDoctor ukuthi bayifikise udaba lo rent bakhuluma kabanzi ukuthi hayi indaba engathi bayayikhuluma phezulu ngayo kodwa sike sakhuluma nabantu be-ZEC eBinga ukuthi hayi nxa abantu laba bezithupha bangabuya kuma-wardini bangadlula kumele lifake ndawoni abantu vele kuma-ward centers then i-district ZEC office kumele ilandelele kuma-ward centers bezama ukubhalisa abantu kundawo yonke kodwa singazi ukuthi kuzayenzakala ngoba bona yibo abakwaziyo abakwenzayo.
Lo umnumzana Dube Mkombo umgcinisihlalo weBinga Rural District Council njalo elilunga le-MDCT sixoxelaye ekhonale eBinga. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaMike Hove weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hove. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa lomnumzana Bhekumuzi Dean Bebe ongusakhulayo oke wafunda endaweni ezijiyeneyo ngase-Cyprus, Turkey, Norway njalo kwele-South Africa. UBhekumuzi uke waba yi-junior town clerk for iBulawayo City Council ngomnyaka ka-2010 waze waqhubekela phambili wamele ilizwe lethu eJapan ngomnyaka ka-2013 uhlelo eliphathwe yilelo lizwe elingaphansi kwesihloko esithi International Youth Development Forum. Uhlelo uBhebhe uzabe esitshela ukuthi njengabontanga singayenzani ukuze sithuthukise impilo zethu. Dean, ngiyakwamukela kuhlelo. Unjani?
Ngiyaphila njani nawe?
Hayi, ngiyaphila. Awungitshele ngamafishane ngawe.
Ah, ngiyomuntu nje uthanda i-concept ye-community development. So, kahle kahle ekhona ngaba umuntu ngathunzila kundaba yakhona ngisakhula especially ningena ukuthi ngiyakhansa kwa mehlama ukuthi ngikazi ukubona the world bigger picture and kwalokho ukuphilayo kwamanje since then I think maybe nje khona ukungena ukuthi ngiyakhansa actually was the starting point of each journey ukuthi ngoba umuntu engiyinde nje manje kathesi
lapho ubuyi junior town clerk gobulawayo uhlangene ngezinto ezinjani
no I think kahle kahle ngafunda ukuthi community starts home okhonapha ngiwa owakhulela khona and I encountered problems ukuthi nami ngaqala ukubona nje ukuthi ngisakhula ukuthi kuyini nje okukhona kuma-communities asebulawayo kuyini that was lacking and for me ngesikhathi sokhona nje it was really basically even nakamanje nje samndana mosuhlale ngakhona i-concept ye-education ebantwaneni and okunye engakubonayo sokuthi aphansi yokuthi a lot of abantwana abaningi asinayo nje i-knowledge about community development.
Awungitshele mnumzana ukhona umehluko na nxa sesixoxisana lobunzima esibhekane lakho eZimbabwe njalo ubunzima obubhekene labanye abontanga abadabuka kwamanye amazwe lapho ubufunda khona.
Yeah, I think nje ngingasho indaba ningahle kahle ngesilungu angeyazi. Mina in my time in all those respective countries, those other countries, I did notice a big difference kona phala nje South Africa and also the youth in Zimbabwe in regards to how much they are so heavily involved, or even the respective governments. It's like as if they're taking so many opportunities and investments and place them upon our youth. One thing that I like about most countries, they take care of their youth. They are programs in place. Ukuthi umuntu angaqeda isikole, there are always chances for them to make a big difference.
Manje thina njengabasakhulayo eZimbabwe kumele siyenzeni ngalokho esilakho ukuze sithuthukise impilo zethu.
Ukukhulisa inqondo, I think kahle kahle the first thing that we need to do in order for the youth to be more involved, or in order for the youth to be more independent in a country such as Zimbabwe, it would need to start from phezulu. That's where we bring the concept of governance. I like the program that is initiated by the STEM program that puts science, subjects, and technology. But my critique of that program, which the government is constantly investing in sciences and technology. But what is the point of the government? It's funded on an engineer, but there's no open industry. Ngikunika imali uhambe esikole ube ngu-engineer uthi usuqedile khonaphana khonokho ubhadalele ukuthi ube yikho i-industry yakhona ukuthi la uthole umsebenzi akukho khona lokho.
Njengoba sibhekane lobu nzima obunjalo njengabasakhulayo eZimbabwe, ulasi isiluleko naso kunikeza abontanga ukuze bazithole belamandla okuqhubekela phambili.
The other is that engabanika yona ukuthi i-situation issue that you're in, it's actually not a situation. You should look at it as an obstacle. Because not good enough ever comes easy.
Hi, siyabonga Pepe. Bekuhle ukuba lawe kuhlelo lwethu lwabasakhulayo.
Siyabonga Mike.
Balaleli, lapha bengixoxa lo Bhekumuzi Dean Pepe ongusakhulayo oke waba yi-junior town clerk gobulawayo. Masidibane ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngu-Mike Hobe. Lilale.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington. Lisibamba kumakakase aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-13860, laku 15460 kHz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Ngesizwe uGibbs Dube we-Studio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Senhana masiva
wenziwe manje
ngelobaba mkhulu
babelo
uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu zonke zonke namhlanje sixoxa ngokugqakatheka kwenkosi sizwile ke ukuthi inkosi ke isizabekwa komthwakazi lapha ke ngikhuluma ngoPrince Bulelani Lobengula ukukhanyazana ukuzabekwa ngomnyaka ozayo ukuthi abe yinwe phela usithatha ke lokho ukwajwa uKing Lobengula. Nginenhlanhla ngoba ngilobaba umnqondo obazi makugonya ukhona ngale ke eLondon le yingcwethi kwezamasiko esintu. Siyakwamukela kuhlelo ubaba makugonya.
Ngiyabonga Mfowethu. Usuku luqunyiwe Mfowethu ngomhla ka 3 March Kuqakatheke kakhulu ukuthi njengesizwe sohlanga sivele inkosi ngoba vele imdabuko wethu sidabuke ngenkosi sidashulwa inkosi kuzima ukuthi siphile singelayo inkosi ngoba yona ngokwayo inkosi ungumthunzi okwakuqala okwesibili ilulimi lwethu njengesizwe nosikamthwakazi okwesithathu vele kuqakatheke kakhulu ukuthi inkosi ibe khona ngoba umdabuko wethu sile zinduna njengoba kunje nje lawe lapho uvela khona ula induna izinduna ngezenkosi kodwa ngaphezulu kwakho konke singabantu abalamasiko singabantu abalemkhuba lemithetho eqakatheke kakhulu okungamelanga ukuthi sivumele ukuthi chabalale ngoba ukuchabalala kwayo imkhuba yethu amasiko ethu agoqela lolimi yikho okudala ukuthi sicine sesidelelwa nje lakungohwayibheju so ke sibona kuqakatheke kakhulu ukuthi ithuba leli singalidlalisi njengesizwe sohlanga inkosi igcotshwe ibe khona ilondoloze imbali yethu silondoloze amasiko londelewe kuje lemkhuba yethu
sisiyaphambilini abantu baza kuthi hayi phela inkosi ngwazani ku-constitution yezimbabwe kumbe ngithi isekelo sombuso welizwe akukho pho ke kulungiswa njani khonokho
umuntu ozama uzwe sitsho njalo ungumuntu ongayaziyo leyo constitution yezimbabwe ngoba i-constitution yezimbabwe ekhona okwakathesi lobanje ithekile njalo kayisilanduleli ukuthi singaba le nkosi iyasivumela ukuthi senze amasiko ethu ngendlela yethu senze imibuthano yethu yosiko ngendlela yethu senze sikubona kufanele ngamasiko ethu kanti-ke inkosi yiyona esimeleyo emasikweni ethu akula muntu ozasimisa ukuthi sikwenze lokho ngoba isona ngikwaso isiqu sombuso seZimbabwe siyasivumela ukuthi senze lokho
ubona ngazani-ke ingagcotshwa-ke inkosi izabe iphatha njani umsebenzi wayo izabuya ihlale koBulawayo wena ukubona ngani kuhamba njani
okukhona ukuthi ayisimi okumele ukuthi ngilawule ngofokamthembu ukuthi inkosi izaphathwa njani kodwa engikwaziyo ukuthi lami ngilowami umlandu lawe njengoba ulowakho umlandu bubili bethu silomlandu ukuthi nisibone ukuthi ingonyama lapho ekhona ihlezi njani ingonyama lapho ekhona idla njani ingonyama lapho ekhona yembethe ilophahla akusomlandu wami ngedwa njengomagonya kumbe sobabili njengodube ngumlandu wesizwe ngizakunika umzekeliso khonapha kunje sila indlovukazi lapha siyasebenza siyabhadala ama-taxes ethu la yithi esigcina indlovukazi kunika umzekeliso wengonyama ebusa amabandla wonke jikelela inkosi uzwelithini nangena ukhona kwazulu ngumlandu kazulu selikhona ithole izinyane lizigcotshwa mhlaka 3 March ngumlandu wami lawe ngumlandu wethu sonke njengamahlaba ezulu ukuthi inkosi yethu sibone ukuthi iphathekile ngendlela eqondileyo inkosi yethu iyahlonipheka ngendlela okumele ahlonipheke ngayo ayizukuhlonipheka inkosi xa ihamba njengesilambane njengihamba njengumntu uhambelala lapho evukaje ngumlandu wami lawe Mthembu ngumlandu wamahlaba ezulu ngumlandu kazulu jikelele ukuthi sibone ukuthi inkosi siyayinakekela
ye hhayi siyawuza kakhulu baba magonya kodwa hhayi isikhathi sesiphelile baba ngicela nje ngamafitshane ubonge ukuthi uvalelise khonapho zulu
ngiyabonga Mthembu njalo ngiyavalelisa mthwakazi omhle ngithi kini asihlanganeni kumcimbi ezabe siba khona ezandulela ukubekwa kwenkosi mhlaka 3 March kunyeko okuzabe kusenzakala phakathi naphakathi lapha ekuzameni ukuthi kwenziwa amalungiselelo okuthi kuyogcotshwa inkosi wozani mahlaba ezulu phakamani ngobuningi benu ngiyabonga
nathi siyabonga kakhulu-ke ntathelela ithuba ukuthi mbonge ubaba umqondo obanzima Mgonya ukhona ngale-ke ebhilitane ingcwethi kwezamasiko esintu olivalelisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo ugibs tube
lilanisiyabonga gibs ngesizo eziphathelane lokholo silonto ngamili nkomo we-studio 7
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama
usiphathele uphi umbhalo lamhlanje
namhlanje bengicabanga ukuthi siyeni kuIsaiah chapter ka 40 verse ka 31. Umprophet uIsaiah laphana ukhuluma ngokuthi kambe singathola njani amandla amatsha. Ngoba impilo lesiphilayo umuntu uhamba edinwa ngempilo. Ngabala laphana iverse ithi yona kodwa abayithembayo inkosi bazazuza amandla amatsha. Baza kuqonga ngamaphiko njengokhozi. Bagijime bangadinwa, bahambe bangapheli amandla. Impilo le siphilayo kathesi siphila impilo yokugijima isikhathi esiningi. Abantu babe gijima besiya emsebenzini, abanye begijima besiya emasimini. Nxa kuphela ukuhlakula kuyabuye kuvuna. Nxa umuntu esemsebenzini ziningi izinto eziba khona. Ngiyananzelele ngesikhathi nxa siya ngaphetsheya yabona ekuseni abantu begijima besiya ezitimeleni, kugele bengiyathelana abangena emthoveni. Ngakho-ke siphila empilweni edinisayo. Ikanti asidiniswa yimisebenzi kuphela, kodwa sidiniswa yizinto ezidinisa iingqondo zethu. Hayi, kakhulu abantu bangena phakathi kwenkinga empilweni kwezinye isikhathi, engxenye ngabantwana abakuhluphayo, kumbe kusemulini okule duko, kumbe akula mali ngikhaya, kumbe imikhuhlane ekhona, kumbe ikufa. Konke lokhu kuletha ukuthi umuntu aze edangala njalo elokudinwa abalakho. Ngakho isikhathi esiningi abantu abananzeleli ukuthi uNkulunkulu uyabe efuna ukuthi akuqinise, akuphe amandla amatsha. Engathi khona akuvuselele amandla akho, ukwanise ukuthi ukholise impilo ngendlela entsha. Ngakho nxa sibala leyani ivesi engivele kuyibala, u-Isaiah uthi yena labo abathemba uNkulunkulu yibo abathola indlela yokuthi uNkulunkulu abaqinisa, abanike amandla amatsha, kubavuselela amandla abo. Kodwa ubeka umlayo wodwa. Umlayo lo ngokuthi kumele umuntu akwanise ukuma amelele uNkulunkulu. Ngakho lokhu kungani kuyabe kuyinto eziphikisayo ukuthi sithina sifuna umuntu aphumule, ikanti nxa ulapha emhlabeni wangane uyaphumula, abantu bathi awusoze uthole lutho. Ngiyakhumbula kulo mzekeliso ka-Elisha owayesentabeni efuna ukuze uNkulunkulu ekhulumisana naye. Kwabuya izivunguzane, kwabuya izinto eziningi-ningi, kodwa akazange amuzwe uNkulunkulu. Kodwa kwathi sekule sikhathi sokuthule wathi zwi, yikho lapho azwa khona iphimbo likaNkulunkulu, uNkulunkulu ekhulumisana naye ngelizwi elizwakalayo okungalamsindo khona. Ngakho uNkulunkulu uyabe kukhangelela ukuthi sine. Khathesi ngikhuluma kanje, abantu beZimbabwe badidizela, abakwazi ukuthi manje ikusasa yethu injani. Kanti uNkulunkulu uthi sine, simlalele, ngoba yena uyayazi into afuna ukuyenza. Isikhathi esiningi abantu babona ngani ukugijima yikho ukufika. Ngakho abantu bagijima ngesiqubu endaweni eziningi. Umuntu agijime ephaphatheka indawo yonke, kodwa uNkulunkulu uthi yena kumele sine. Kuqakathekile kakhulu ukuthi simvumele ukuthi abe nguye osikhokhelayo, abe nguye osisa lapho okulamadlelo alihlaza khona.
Kuyiphethe mfundisi.
Ngiyathandaza kakhulu, ngithandazela abalaleli bethu namhlanje ukuba iNkosi ngumalusi wethu. Isisa emadlelweni aluhlaza, isisa emanzini amahle athulileyo, ukuze umphefumulo wethu ube yiwo ovuselelekayo. Ngiyathandaza igama likaJesu ukuba umphefumulo wakho uvuseleleke, uthole amandla amatsha, uthole ukuvuseleleka, ube ngulo lentokozo, njalo uthole ukukhuthazeka namhlanje ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Ibonge kakhulu labalaleli balaleka kahle hlangane nevikelizayo.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyabonga ntungamili. Singakehlukane ngesikhangele bezikhokhela. Iyaqhubeka ingxoxo mpikiswano ngokuxotshwa kwaye ngumsekeli kamongameli uMnumzana Emmerson Mnangagwa kanye labanye ababhekane lenyathelo elifanayo. Sizwe ukuthi kuhlelo lokubhalisela ukuvota luqhubeka njani eBinga. Oliver Lelisayo, ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.